VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingali tshona njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 womgqibelo mhlaka 25 kuMabasa 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, sokubhubhe izalane zeZimbabwe ezingamachumi amathathu lanye kwelebhilitane, iningi lazo zisebenza kwezempilakahle, zibulawa ligcikwane le-coronavirus.
Iningi labantu sebemiswe imisebenzi, abanye ngasebe khanjiswe kuama days okuthiwa yi-unpaid.
Iningi lezisebenzi zedolobho le-Victoria Falls selimiswe imisebenzi kulandela ukuvalwa kwelizwe.
So nxa kuyukuthi leyo ndaba yamakhondomi liqiniso kutho ukuthi bonabo behlezi bephakathi khonapho, hayi sebezibonisela bephakathi.
Kambe abavela kwele Botswana abavalelwe isikolo sePlumtree bengaba befohle ukuyalala lezakhamizi na kulandela imbiko yokuphela kwamakhondomu abaphiweyo? Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Lasebebulewe ligcikwane leli emhlabeni jikelele selifika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili 199,272. Kunjalo nje iningi lezisebenzi zedolobho le-Victoria Falls selimiswe umsebenzi kulandela ukuvalwa kwelizwe. Inotho yalelo dolobho igxile kumsebenzi yezokwethekelelwa kwelizwe, lona eselivaliwe ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Sixoxe losebenza kuleli dolobho umnumzana Ephias Mambume ongukansila njalo waleli dolobho.
I-comment abaphumelayo ukuthi umsebenzi owenziwa i-task force ngendlela abawuyenza ngakhona is a perfect model. I quote the words.
Gande iningi labantu abahlala eVictoria Falls baphila ngezethekelele. Isimo sibi sibili ibheju litshekile. Kulabantu abathengisa izigodo ezivaziweyo, labantu abasebenza emahoteleni, emalojini, lakumasafaris. Iningi labantu sebemiswe imisebenzi, abanye ngasebe khanjiswe kuama days okuthiwa yi-unpaid.
Umahluko okhona phakathi kwedolobho le-Victoria Falls lamanye amadolobho ukuthi kwamanye amadolobho abantu baphila ngokwenza into ezijiyeneyo esingathi balama-economies a-diversified. Kukanti Victoria Falls iningi labantu baphila ngokuphuma kumbe ngokuvela ku-tourism.
Gande iningi labantu abahlala eVictoria Falls baphila ngezethekelele. Isimo sibi sibili ibheju litshekile. Kulabantu abathengisa izigodo ezivaziweyo, labantu abasebenza emahoteleni, emalojini, lakumasafaris. Iningi labantu sebemiswe imisebenzi, abanye ngasebe khanjiswe kuama days okuthiwa yi-unpaid leave.
Sizwa kuthiwa bakhona abahlala esikolo seMosi wathunya abavela kwamanye amazwe abavalelwe ukubana bekhangelwe ukubana balegcikwane leli. Ungasitshela ukuthi bahlezi njani abantu laba? Bahlezi kuhle na kumbe balezikhalazo za?
Abantu abavela kwamanye amazwe abagcinwe eMosi wathunya High School abafika 45 including 2 abantwana bahlezi kuhle. Asizange sithole izikhalazo ezivela kibo. Sibongela iVictoria Falls COVID-19 Task Force abayibo abakhangelane lomsebenzi wokuqoqa ama-requirements okuthi abantu laba bahlale kuhle kungabi lama-problems.
Umkhuhlane we-coronavirus obangele ukuvalwa kwelizwe usetshiye idolobho le-Victoria Falls.
Umnumzana Ephias Mambume isakhamuzi sedolobho le-Victoria Falls njalo engukansila waleli dolobho. Kambe abavela kwele Botswana abavalelwe esikolo sePlumtree High bengaba befohle ukuyalala lezakhamizi na kulandela imbiko yokuphela kwamakhondomu abawaphiweyo. Sixoxele sakhamuzi sesigaba seMathebeleland South njalo engumgcini sihlalo wabesifazane kubandla leMDC Alliance kuleso sigaba unkosazana Lindiwe Maphosa.
EMathebeleland South kukhanya sibili hayi abantu sebeqalisile ukuthatha serious umkhuhlane owecoronavirus. Abaningi sebehlala sibili ezindlini and labo umthetho ngani baphakamisile izinga lendlela abayenza ngayo ukuthi khona abantu bengahambi emgwaqweni. Nxa ngikhangele kakhulu edorobheni leGwanda lezi nsuku umuntu wonke uyazi ukuthi nxa u-1 esiyatshayela usangenwe emgwaqweni, izitolo sezivulwa ngo-9 zivalwa ngo and hayi uhamba sibili kunjani kulimited. So mbona ngani abantu sebekuzwisisa sibili lumkhuhlane and sebekwazi ukuthi kumele benze njani ukuthi khona baziprotecte bona laba abahlala lapo.
Yona indlala injani khona ngapho esigabeni ikakhulu ngesikhathi soneso sokuvalwa kwelizwe? Siyazi ukubana bakhona abaphila ngoncedo oluvela kunhlanganiso ezithiyeneyo, bayaluthola na loluncedo lezinsuku?
Lapho ke endabeni yendlala kunzima sibili, abantu kuyalanje emakhaya lapha, izitolo ezinye zivalile zonezo ezincane ekade zithengisa ezivulileyo, intengo yezinto ikhwele ngendlela emangalisayo. Ngithe ngibuza kwenye indawo ngatshela ukubana i-2 kg yechukela i-140 rtg. So indlala kunzima lapha ezindlini emizini lezindlini njalo laba kade beholisa abantu kukhanya kulobunzima wokuhamba ukuthi besuke lapha basuka khona bebuye ebantwini njalo lokuthi abantu babuthaniswe behola lokhu kudla. So into yonke imile and lokho kutsho ukulamba okumangalisayo. Siyathola ama-reports kuma-messages nsuku zonke emizi elambayo, abanye bengasakwanisi lutho. Lapho esenelisa khona siyancedisa, lapho lathi esingenelisi khona siyaphonga ukukhangela. But hayi indaba yendlala inzima sibile emaphandleni emzini lapho.
Sike sezwa ukubana abantu abahlala esikolo sePlumtree bona labo okuthiwa bavele kwele Botswana baphiwe amakhondomu amabhokisi 4 baqeda ngosuku olulodwa. Kungakukhombani lokhu ukubana bakhona yini abafohlayo bengena ezakhamizini?
Kulaba abahlezi ePlumtree hayi ngiyeke ngatsho ukuthi bayafohla ngoba sathi sizibuza kuminista le team yakhe esuka ku-healthy basithembisa bagqugquzela ukuthi laba abahlala ePlumtree hayi ba-under i-security enzima abavunyelwa ukuphuma ngoba sase sikutshilo thina ukuthi nxa abantu behlala bebaningi kangako njalo besenelisa ukuphuma lapho bengena emphakathini kungaba yingozi. So thina basitshela basigqugquzela kumhlangano esaba lawo ukuthi akula muntu ophuma esikolo leso. Nxa kuyikuthi leyo ndaba yamakhondomu iliqiniso kutsho ukuthi bonabo behlezi bephakathi khonapho hayi sebeziboniselana bephakathi ngoba singazi njalo ngoba njengomuntu engingahlala ePlumtree but ngokuzwa kwami ngangizwe kuthiwa kabakwanisa ukuphuma lokubuyela ngoba kule security.
Unkosazana Lindiwe Maphosa isakhamuzi sesigaba seMathebeleland South njalo engumgcini sihlalo wabesifazana kubandla leMDC Alliance kuleso sigaba. Sizaxoxa ngodaba lunye uhlelo lwethu lwezamaphandleni oyilo olulandelayo. Izakhamizi zemaphandleni sezikhuthaze uhulumende ukuthi aqale uhlelo lokuhlola uzulu igcikwane le-coronavirus ngobuneni ukuze kube lesiqiniseko senani lalabo abahlaselwe ilumkhuhlane. Iningi lithi alikholwa ukuthi kuliqiniso ukuthi akukabi loyedwa ohlasele ileli gcikwane ezansi yemandebeleni. Okuningi asikuzweni ku-Albert Ncube eseGwanda.
Iningi lezakhamizi kulesi sabelo sixoxelazo zithi lokhu zihlalele evalweni ngomkhuhlane we-COVID-19 ungenani lembiko yabezempilakahle eveza ukuthi akula ngitsho leyedwa ezansi emandebeleni osehlaselwe yilo mkhuhlane. Abezempilakahle sebehlola abantu abangamathumi amathathu lasiyangalombili kuphela kulesi sabelo. Osekuthe iningi licabanga ukuthi bakhona abahlaselwe yilo mkhuhlane kodwa bengakahlolwa. Umnumzana Nelson Gala isakhamuzi eGwagwe phansi noma tema uthi basemnameni ngaleli gciwane.
Lapha kithi kasikezwa ukuthi ayikho kumbe ikhona ngoba kakula muntu okohloliweyo lapha. So singathi kayikho kathi into le ikhona. Esingakutsho ukuthi into leyo asilaqinisi ukuthi ikhona kumbe kayikho. Besifisa ukuthi ngakuya testwa abantu ukuthi sibone sibuthi into le kayikho. Kube nabantu abatestwe. So sihlalela lati evalweni kona. Singabantu abaphonga utshona ezindlini siphuma nje kancane la buyele ezindlini siyesaba. Ngoba umkhuhlane lo bathi uyabulala.
Amazwi akhacizelelwe njalo ngesinye isakhamuzi eGwagwe esikhethwa kwaziyo ngokuthi ngube othu uhulumende kumele abhode ngezindawo ehlola abantu leli gciwane lecorona.
Mhlawumbe nxabe kule ndlela zokubana uhulumende angenelisi ukuthi kukhutshwe abantu abangahamba ngezigaba ngezigaba. Kuhamba kuhlolwa abantu batshele ukuthi babuthane endaweni ezinje abantu abahlolayo bafike bahlolahlole imikhuhlane. Mhlawumbe bangathola ukuthi phakathi kwethu bakhona abanye abantu abangabalale into enjengaleyo.
Osakhula Edson Masuku uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende athuthukise ezempilakahle ukuze izibhedlela zonke zenelise ukuhlola leli gciwane hathi ukuthi lokho kwenzakale kobulawa le Harare kuphela.
Sesifunthi ngayo kumbe kuyaba lo mtshini okhona ezibhedlela zethu lapho eduzane eGwanda kumbe eMthabezi ukwenzela ukuthi kungaba lo muntu njengani ngasezwa kuhle simgijimisele khona ngale etest ebone. Manje lapha eduze khanye akula mtshini ayo khona ukuthi umuntu angaze egule siyaphonga umhambi eMthabezi kumbe eGwanda ephonga uhamba phela ekhangela but imtshini akulalo akula ngisho.
Unkosazana Sakhile ngathi uthi ukuvalwa kwelizwe kwe-lockdown sekulethe njalo ubunzima kulabo abaphila ngamaphilisi angatholakali emakliniki lasezibhedlela zemaphandleni okufaka njalo impilo zabo engozini. Laloba uhulumende sethe kwehliswa intengo yempahla ezitolo unkosazana Margaret Mkandla uthi lokho akwayenzakali.
Izinto siyazitola ezitolo kodwa kuyasidurela ngoba namhlanje impuphu sithenga ngemali ebuhlungu. Ithukile abasibasisele u2 kg 120 sikhukhing u-170 asisisele ukuthi ngabe kuthi izinto zihla sithole ukudla sizindawoni kuhlale lezi laphi kuphile.
Unkosazana Getho Dumhlanga eGohole uthi la yakholwa ukuthi kakho lo yedwa osetholakalela leli gciwane kulesi sabelo njalo uthi kuzamele i-lockdown iqhubekele phambili kuze kube lesiqiniseko sokuthi lo mkhuhlane awusekho.
Kungabe kungaqinisekanga ngoba akekho osethestiwe asithestwa ngalowo mkhuhlane. Ngale i-lockdown mina ngokubona kwami ukuthi iqhubekele phambili kumbimiswe kuthi ngikuhlolisisa ukuthi ukuba khona kwayo kuyehlisa ukumemetheka kwalowo mkhuhlane kumbe njani. Ngoba uma kusehlisa ukumemetheka kwalowo mkhuhlane akulancedo lokuthi sigijimele ukuthi ayimiswe kuvulwe. Kumele sinakekele impilo zethu.
Sebe ngamathumi amabili lasiyagalombili asebe tholakale belegcona le-coronavirus kuleli labulala abane. Ngimele i-Studio 7 ngiseGwagwe ngu-Albert Ncube.
Okwamanje ke asilalele nini uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Namhlanje ke sixoxa lo mnumzana Solani Moyo, yena ongumgcini sihlalo webandla le-MDC esigabeni seMathabeleland South.
Abantu vele basemuva kakhulu. Ngike ngathi nginanzelela ngiseflam ngathola ukuthi abantu bayisaba ukuthela amapholisa lamasosha ukuthi ngo-3 o'clock bayasangena ema-town but phandle abantu bayazihambela abantu bayenza konke abafuna ukwenza akubonisi yonke kulo mkhuhlane but thina siyazama indlela zokulokhu esibatshela bantu gezani izandla singesepa naleyo abanye bazasitshela ukuthi bona sikuthatha kuphi konke lokho kasinayo elithithi kwenza silasepa okugeza izandla and ngasinanzelela sibona ngane emavikini azayo kuzaba kuwesi kakhulu ngokubana abantu sekuyisikhathi bengasatholi zonke lezi zinto kumele bezisepa ngoba bazithola through kuba abantwana bethu ababuya eGoli manje kathi njengoba kuva besibona ngani kuzaba lohlupho olukhulu kakhulu bendlala ngapha ethi isikali lokungena kakhulu ebantwini basemakhaya.
Yeyo sikhuluma ngendlala, ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi abantu baphila ngani njalo kukhona yini abakudobha emasimini?
Ngingakusho ukuthi bayithi indlala iyamangalisa lapho kakhulu endaweni yasemasaw. Inanzelelo ukuthi khona abantu abadobhanga lutho. Abantu ongaba kukhona nje betholakala ngoba amadoda. Nabantu nga beholile nalowo muntu igwadla ngoba kulesithembiso sokuthi bazahola kunala maviki azayo. Sebekhulumele bahamba bedeliva ngamavillage village. Abantu yibo abazakuthembela ukuthi batholele lo gwadla. Indlala ingenile kakhulu kakula lutho olukhona olwadotshwayo emasimini. Abantu bayalamba. Lempuphu layo. Igovernment iyatsho ukuthi badilivele ezitolo kulezi abantu abalezitolo eziduze ukuthi bathenge. Okusimangazayo ukuthi nxa kuthiwa kabathenge bazathenga ngani nganaleyo masebenzi obold bazathola futhi ngabantu ekhaya kabala mali yiyo uhlupho esilalo. So indlala ingenile kakhulu ngoba kutsho izinto sezikhulumela la indlala ezinkomo. Inkomo seziqalile nokucuba ngoba kakula lutho njengoba izulu lingananga. So kwenzakala ey'nkomini sokwenzakala ebantwini lobunzima obukhulu kakhulu nxa igavumenti ingathathekanga amanyathelo okuthi izame ngendlela eziningi ukuthi laba abasincedisayo esincedise mpela kakhulu.
Ye manje izikolo ke nxa kuwukuthi zingavulwa ubona kungahambe kungaphileka yini abantwana besiye ezikolo?
Hayi, okwezikolo kona kasikhulumi. Okwezikolo kangiboni kulo mntwana ozaya esikolo. Ingakhulumeli mayelana le ndlala. Sikhulumela izinto okubhadala i-school fees, akula muntu olemali. Njengobana ngitsho ukuthi thina ikakhulu singabantu labana esibenefitha ebantwaneni bethu, labafowethu, labomama, labobaba abase-South Africa. Njengobana kathesi bevalile kuhleli kungela le nzuzo ebuyayo ngapha eZimbabwe. So nethemba lokuthi isikolo umntwana nje ukuthi esikolo ngapha kunendlala. Okwesibili, akula le mali obhadala i-school fees. Konke lokhu kuyahlangana together. Mbona ngani hayi isikolo kuzoba nzima kakhulu. Uzahamba ababili abathathu ngendlela engibona ngayo. Ikakhulu kulaba basekuma grade 1 kuzobe fika grade 4. Ngilethemba lokuthi umntwana ngeke sikhone ukuthi ehambe ngoba manje indlala isikhona siyazibonela thina abantwana. Uthola ukuthi ulabantwana ekhaya umakhelwane. So kumele ukuthi la ubone iplani uyenze njani. Ngoba ngomunye kade ngikhuluma nocouncil nje izolo ngimtshela ukuthi sicela ekhangele kakhulu laba asengani sokuqalile ukuthi kabatholi lutho. Sibone ukuthi singazama ukuncedisa njani ukuthi lokho esikudobhayo lathi sikhona ukuthi sibanike khona okuwama-10 kg empuputhi labo babambe ithubu ngoba kunzima sili babagali.
Hayi, kuyezwakala. Ungavalelisa abalaleli?
Engingakusho kubalaleli bakithi, bantu bakithi sebunzimele. Ubunzima esihlangana nabo sobunzima bakho kuphela ubuqondane lelizwe lonke. So sicela ukuthi abalolutho bencedise abanye abanye lazo. Kube sesingakhohlwa uNkulunkulu ukuthi esihawukele sithandaze ukuthi khona umkhuhlane lo uhambe uphele ungabi khona. Njalo sele futhi ukubana laba abajobhayo kakhulu nxa silama organization aholisa ukudla singakhethani ukuthi sinika bani sincitsha bani sinika neni ngoba singabantu bani sidle ndawonye ngoba konke lokhu kufikile kufikele isizwe so esikhona singakhethani ngokwamaphathi singakhethani ngokuthi wena ungumntakabake ngubani. Konke ngithi khona ikakhulu kubo sebhuku lezinduna abantu bonke ngabenu zamani silime ngezinyawo sincediseni abantu ukuze sizwe sakithi singahlupheki. Ngiyabonga.
Hayi, lathi siyabonga. Kube lobusuku obuhle.
Ngiyabonga lalabantu lani libe nobusuku obuhle.
Okwamanje sengilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwezithathelane labesifazana linami uSithandekile Mhlanga. Namhla sixoxa lo nkosikazi Patricia Chabalala Umsekeli kaMgcini Sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo ebulawayo Progressive Resident Association, njalo engumqondisi wenhlanganiso elondoloza intandane eyevula indlela ofanele care center. Sicubungula okwenzakalayo kuleli dolobho ngesikhathi iningi labantu liku-lockdown.
Ngukhangelele lapha kakhulu njengoba sokuthe kwangezelelwa amalanga okuthi sihlale ezindlini singahambahambi, nakho okuqakathekileyo okumele sincedise ngakho kufuze sincediswe ngokudla kakhulu, ngoba abantu bakhanjiswa yikuthi akulakudla, abalampuphu, kulendlala empuphu ezindlini lapho okulethela ukuthi kuze kube lodlame, abantu bahlukuluzane ezindlini. Bese siba nalokho okukhangelela ukuthi abantu bayalisa ubaba nomama labantwana, bese kusiba lodlame ezindlini.
Izakhamizi kuziphatha njani lokho?
Khangelela ukuthi uhulumende ngabe uyasincedisa, ancedise lokuthi impuphu lezi ezifikayo abantu bazitholi, ngoba kunje silobunzima bokuthola impuphu. Kunjenje bemikhona kobhango engihlala khona eduze kwegrosa yakobhango, sehlulekile ukuthenga impuphu ngoba kasilamandla, ithengwa ngabalamandla. Izalokwazi eziningi labantwana abaningi babuyele ngekhaya bengalakudla, okuphose sekezabamba inyanga bengalampuphu, ngoba kungayiwa ezitolo lapho amalayinzi akhona kuba abalamandla bathatha impuphu. So siyacela ukuthi uhulumende abone ukuthi ukuze sinqobe abantu bahlale phansi ezindlini, babanikwe ukudla. Ngiyabona eHarare bengikhangele emashonalendi bephiwa amafood hampers, akunanzelelwe abafelokazi, kunanzelelwe imuli zonke ukuthi ziyancediswa lentandane ngokuphiwa amafood hampers, bancediswe ukuze bahlale phansi. Kufuze uhulumende ehle phansi abone ukuthi ayancedisa kobulawayo, ngoba angikaboni amafood hampers ephiwa. Bengilokhu engikhangele kuze-DC angikaboni kobulawayo ukuthi baphiwe ngaphi, kodwa ngiyezwa ukuthi kwezinye indawo baphiwe khonapha kobulawayo, kodwa ngingakakuboni kusehla kusiya phansi.
Sesikhangela okunye okuningi okumele abantu bekusebenzise ukuzivikela ekutholeni igcikwane le-coronavirus. Kuyatholakala yini amanzi okugeza izandla lokunye okuninginingi?
Asonelisa ukuthenga ama-sanitizer, even isepa yokugeza asonelisa, isiduka kakhulu. I-2 kgs nje isingena kuboma 100 pound, 200 pound. So siyehluleka ukuyithenga. Yikho kuza kwenza ukuthi singanqobi lomkhuhlane. Ngakunanzelelwe lokho kuqakatheke kakhulu ukuthi sincediswe ngama-sanitizers namasepa abantu baphiwe bageze. Ngiyazi kobulawayo silamanzi, kodwa nxa silawo amasepa sizazama ukugeza, sizame ubungcono bethu.
Leyo bekuyingxoxo loNkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kaMgcini Sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association,
njalo engumqondisi wenhlanganiso elondoloza intandane eyevula indlela orphanage care center.
Sixoxelaye ekhona le kobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile.
Come on.
ngakethukani ngesikhangele inhlobo zendaba sokubhubhe izizalwane zezimbabwe ezingamashumi amathathu lanye kwelebhilizane. Ineni lezisebenzi zedolobho le-Victoria Falls selimiswe imisebenzi kulandela ukuvalwa kwelizwe. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo ngu-Chris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.